So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Bimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinquse lati sibe khona. Hayikho nje anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. But ngasebe ukupublisha enyuzini uze zokuthola bese ubelanda abantu bakobulwayo. Akalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhlanje kobulawayo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengqoqo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho uCyclone Idai, umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhla kobulawayo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eyeCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende awumelanga angenele ekusebenzeni kwama CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sewungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kabuye sikwazi asinquse lati sibe khona. Hayikho nje anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. But ngasebe ukupublisha enyuzini uze zokuthola bese ubelanda abantu bakobulawayo. Akalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-address i-issue yekugrawundi kabise thina abantu abalahlekelwa yizihlobo, abantu abafelwayo azosi-addressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu begugrawundi. Nxa ukuthi umkhuluma ngegugrawundi kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani lokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumelanga wenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamchina ngakho kumele uZulu abe kwazi nxa ebuya.
Upresident bani osicathelayo thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugura undena wayenza njani and nxa ifuna simxolele ngabuye esilandi straight hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe thina bese sitshele space ebese expect ukuthi ebese sithi ubuthiwa waxolelwa uyabe exolelwe ngubani engalandanga abantu and thina lalapha sesisizwa sezisizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona.
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Thina silesimanga kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakudlelwanga singakwazi. Okusimangalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basurvive lapha esibhedlela. Amanzi, into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngadlayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze okungananayo bahlange bahlangana naziphi izinhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi kunokusikhathazayo.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology, i-SITE, oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle kwe-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside kobulawayo, esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa kungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala wazakale ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamtshina yenkampani yeMaz ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona, njalo kule mota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulomsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalomonakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBase, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezijiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councilor weSivarasekwa umnumzana Thamsan Ngahadebe.
Ye, thina saba le meeting eyabizwa ngumeya uHebert Gomba. Sahlala phansi njengamachairperson amacommittee onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders lathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla, iwi imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathes ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma Facebook meetings yakhuluma ngalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe ethi mani mani kuyenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njenge-line yeparty siyabadirector sile party office ebamba khonoko abafuna ukubuya njenge-individual siyabaletha lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo lawo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi njengendlela engiyitshoyo kuma group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhathela okuwedivariseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku group yethu esilayo. Sinothiwa ngumatibiri oku office yethu eMorgan Tsvangirai House ulapho akhanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla oyayefuna ukuthi afake layo uncedo silama mayors from just like Mutare la Masingo lekwezinye indawo through our councillors noma through any one of the party executive our hierarchy.
Hello ke ngokansela wezivarasekwa umnumzana Thamsa Nqahadebe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantu babo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka esanyathi kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuswelakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasisela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eChimanimani, umuntu obesenza umsebenzi ngokuchumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho usiku ukuthi uyakhile. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo godi bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mare Mdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizile kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebetshonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethu bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo. Kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana adi bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe. Kodwa-ke hhayi babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManicaland ubekhokhela iphi inkonzo?
Ube nge kungena ibandla leSabatha iSDA iReformed Church labana abama Sabatha angadli inyama iyo ibandla lakhe lingenayo yena ekhaya kusesanyathi unkosikazi wakhe ngowetholotho edlamini uphuma eKhangqana
igama likamalume njengomuntu obe ngomuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona
Nicholas Mure
Nicholas Mure
Alo ke ngonkosikazi Solinda Athalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe isihlobo esihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokho sikudaba lunye izizalane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai. Bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlando womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe izulu lesikhukhula sika Cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando langozwelo olabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqe ukubuthanisa uncedo lwempahla. Ukudla le mali wabehlelwe yile ingozi indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho lwedlula uthando njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje endaweni ebuthanisa uncedo lo lwenkonzweni Presbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana namarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetshimanimani. Ezinye indawo ezifana le Rotary Center lasezitolo zeConnect bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo isakhamuzi seHarare omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa lokulayitsha ezimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Lo sesithumezile izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla amathindi lamasepa kodwa kukhanye ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale ningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazi bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exeganisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siya kutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta naye oyizakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzelelileyo ukuthi kungela politics izinto ziyahamba sibili abantu abasihluphayo ubona labo ama-politicians. Udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo.
Umnumzana Blessings Thole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane yisihlobo sakho. Ngakho ke abantu abaningi baqoqene endaweni ezijeneyo sibili baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbisifiso sethu bekuyikuthi ngabe kuthiwa la uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamachumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Akuhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula e-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani waya phetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule oyibandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala, ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale uhle masinya uphangile ukuthi akhangele udubo lolwehlele abantu beChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese ngisithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha, ngiyananzelela ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umengameli athi kumele agijime ayefika khona ngale laye ahlanganise lohulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sembona ezombangazo ziyanjenanjena, abantu bethi ye umongameli kuyangaphi, ye kokunjanjani, izinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into besisolile. Kanti ingani kubo amazweni, yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane nabobani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi singase sithe sayehla kasi isiyabe singaphendli kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawulela?
Okokuqala, ngithanda ukuqhalela izimbulo ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sisizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule, ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala. Yebo, kuyenzakala, kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezi lezi zinto xa i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Inkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthi ekufika i-cyclone ube ngena budget, i-CPU ibingena cent eyokuthi incedise abantu. Iviki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulo lutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evakuwethwa. E-America kungathiwa i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa zasa preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle lokho kuthiwa ngesilungu iresponse?
Ngicela ukuthi ngithi asikhangeleni ke ngale indlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ese nemba wokuthi zobuyele umonakalo, kodwa ke abantu phela iblame singeke sifihle kuhulumende kumbe sise kakhulu nentando ukuthi ngithi abantu ukugathalo lwana lwe-protection olumelele lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonokho ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-assignwe makungabi neblame kakhulu ebakuhulumende. Hulumende athini thina kube izigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le team zakasebenza labo labo bani awanqabehle, let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangela umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje uhulumende kunje, kodwa khonokho okunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlizehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalindlela. Njengoba ngisitho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu njabo America anothe kakhulu yale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembile ukuthi engxe kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Baba Gawule, ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo local administrator abalalile abahambe balala ebuthongweni, ima-department sisayelihlonde abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date cyclone nazo. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-act. Mina uminister we-local government lawo-province administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu wafo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule babugawule, i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster kumele istrengthene into ethiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni kwe i-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambise e-America kathi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho, kanti kuthini ukuthi njengohulumende sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and settlements are organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. Bemalu Hey, look at the jala.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo Kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Sibe lengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lescyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendithiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.